Omama basemakhaya bathi ukubhidlika komnotho kanye lendlala ekhona sekudala ukuthi babhekane lodubo oluphindwe kabili. Iningi labomama lithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuthuthukisa impilo yabomama emakhaya. Unkosikazi Nokuthula Dube Stezi uthi abasafuni ukuthi bayeyiswe ngenxa yokuthi bahlala emakhaya.
Lathi sifuna impilo yenaleyana empilo emadorobheni. Sifuna ukuthi siphile njengabomama bemadorobheni, singathi lapho esifika khona seyise ukuthi kulabomama bemakhaya. Asisabufuni ukuthwala inkwenxa emakhanda. Sesifisa ukuthi impompa zibuye, sithi sifisa yonke into eyenziwa ngumama osemadorobheni ayenziwe njengomama wemakhaya. Lathi sifisa impilo yena leyana ephezulu ukuze lathi singeyiswa ukuthi omama bemakhaya.
Unkosikazi Dorcas Mafo yemayezane uthi ufuna uhulumende abancedise ukulima lonyaka ngoba izifuyo abazisebenzisayo ekulimeni zicuba.
Kulobunzima nge-drought le esilayo, into esihluphayo ukuthi izulu lingaze line, lingaze liqalise kathesi, asingeke sanelise ukulima ngoba idonki azingeke zidonse ikhuba, inkomo zingeke zidonse ikhuba. Esikucela kuhulumende, sicela ukuthi asininge amatharekithi ukuthi nje silimisane nje njengabomama.
Ukhansila kwa-2 esiliko eGwanda North, uNkosazana Zweli Banzi Mpofu uthi omama abaningi babhekane lodubo lokusilela kokudla njalo kuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathise.
Omama yibo abavuka ekuseni bekumele bakhangele bacabange ukuthi kuzadliwani vele emulini. Indlala ababhekane layo inkulu okunye okumangalisayo okokuthi behlula lokuthi bangathini njengabesifazane. Yebo kukhona ukudla okuholiswayo kwabanye labanye kwe-social welfare kodwa kuvele kakuyindawo ngoba kuthi lanxa kusithi kuyafika sichithe umuntu vele sehamba wakwelete ezinye izikwelete ezempupho ukuthi nxa efika ihlisikeleni impuphu ayidlulisele phambili. Abantwana basale stili behlaba umkhosi bekhangelane ledlala egumeni.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe uNkosikazi Juliet Ntuwane uthi njengenhlanganiso bafundise omama abaningi emakhaya ukuthi balwele amalungelo abo. Uthi njengabomama bafuna ukuthi babe nokuhlaliseka besemakhaya abo.
Ubugebengu abuvamile, ngikhuluma kunje sesiklinile indawo esecondary, amapholisa abuya, ipolice base isivunyelwe ukuthi iza kuba khona. Thina njengabomama be-hoarders ngenye i-achievement esiyibonayo ukuthi singomama bemakhaya singakhuluma ukuthi sifuna intuthuko iyenzakale.
Usuku lwabomama bemaphandleni olwe-International Rural Women's Day lulanzwa mnyaka yonke mhla zili-15 kulinyanga kaMfumfu. Kusenjalo kolunye udaba amaSuthu, iningi labo kungababalisi bagqoke umhlangano kuliviki eGwanda befundisana ngokubhala ingwalo zeSuthu ezizafundwa ezikolo zemfundo yaphezulu emasekendari. Unkosikazi Marita Dube, umqeqeshi wendimi zesiSuthu eMidland State University, uthi abafundi abakubanga lesikhombisa grade 7 babhale imihloliso yesiSuthu lonyaka njalo kuyadingeka ukuthi kube le ngwalo abazazifunda lapho beqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Babhalile imihloliso ka-grade 7, so okunazeleyo ukuthi akulamabhuku ka-form 1. Yikho abantu bebehlangene besindeni ezijene kodwa kakhulu bekungababalisi abakhuluma isiSuthu. So ngaleyo ndlela abaSuthu bebehlangene beveza njalo lokuthokoza kwabo ukuthi isiSuthu sesabhala.
IsiSuthu, isiKhalanga kanye nesiVenda ngezinye zendimi esazifundiswa esikolo ezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.